Sikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 22 kumpandula 2022. Igama nguntungamili nkuma. Endabeni zethu lamhlanje.
The ongoing deleterious effects of the illegal sanctions continue to hamper and slow down our progress.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amazwi yakhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly namuhla wacela ukuthi izijeziso zenotho athi zetheswa eZimbabwe kumele zisuswe ngoba zivimba intuthuko yelizwe.
Ngoba kuqakathekile ukuthi abantu bebekwazi ukuthi ukubambana kutshona. Betshelwe futhi beligqoka amaregalia yenu. Beke betshone bendawonye khona bebonta abachayani. Kwehlukanwe ngembono kuchasiselwe ukuthi why thina sinje, why thina sibona ngalindlela.
Abantu abavela kunhlangothi zempilo ezehlukeneyo bathe kwaqa kobulawayo emkhosini omkhulu wokuthandazela ukuthula elizweni namuhla. Oqutshelwe enkonzweni ye-Brethren in Christ Church. Izakhamizi zakobulawayo zithi isikhathi sesiside imigwaqo yalelo dolobho ingalungiswa. Ngokunjalo zithi kazisela themba lokuthi iza kufa yabuyela kusimo esihle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amazwi yakhe emhlanganweni omkhulu owe-United Nations General Assembly oqhutshelwa eMelika khonapha eNew York namuhla. Waxwayisa ukuthi izijeziso zenotho athi zetheswa eZimbabwe kumele zisuswe ngoba zivimba intuthuko yelizwe. Umnangagwa uthe ilizwe lakhe lizama ngamandla wonke ukuthuthukisa uzulu ngokuqhuba inhlelo ezifana lokulungisa imigwaqo, ukulinganisa amathuba abesilisa labesifazana, ukwemba okuthiyeneyo, ukulima lokunye. Kodwa uthe konke lokhu kubuyiselwa muva izijeziso zenotho. Umnangagwa ubonge kakhulu amazwe akuzwekazi le-Afrika wona akhankasela ukuthi zesulwe lezi zijeziso.
We are building our country brick by brick, stone upon stone, with the support of our friends and partners. As my government continues to entrench democracy, good governance and the rule of law, we are committed to vibrant, competitive, and peaceful political contestations. Notwithstanding our success, the ongoing deleterious effects of the illegal sanctions continue to hamper and slow down our progress and the realization of sustainable and inclusive development. Zimbabwe is a peace-loving country. We remain indebted to the SADC region and the African Union, as well as other progressive members in the Committee of Nations, for their unwavering support and calls for the removal of these unwarranted and unjustified sanctions on Zimbabwe. We once again call for their immediate and unconditional removal.
Umnangagwa uphinde wathi izijeziso lezi zibuyisela muva inhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19, ukuboleka imali emabhanga omhlaba wonke jikelele, ukwakha lokwethula imfundo elohlonzi, ukulungisela abantu indawo ezilamanzi ahlanzekileyo lokunye.
Sustainable socio-economic development is an indispensable imperative for the enjoyment of the fundamental rights of any people. The policy of devolution and decentralization has seen increased budgetary support directly to the local authorities. Communities right at the village, ward, and district levels are now making independent decisions and prioritizing their programs and projects, informed by the most pressing needs at their level.
Umongameli Mnangagwa ekhuluma ke lapho emhlanganweni we-United Nations General Assembly oqhutshelwa eNew York khonapha eMelika namuhla. UMnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe laye ekhonapha eMelika uthi akumangalisi okukhulunywa nguMnangagwa.
Umongameli Mnangagwa ukhulume into ezinengi kakhulu, kodwa ngokubona wami bekungathi ukukhuluma nje kuphela, ngoba ma sikhangela on the ground izinto azibalisileyo ukuthi iZimbabwe izimisele ukuzenza, akubonakali lutho on the ground. So yilokho esingathi thina ngesilungu, you talk the talk but you don't walk the talk. Because uMnangagwa ubefunda nje ispeech asibhalelweyo esenza ungathi iZimbabwe ibonakale njengelizwe eliphumelelayo eliqhubekela phambili, kodwa thina sisazi on the ground uduko lukhona. Mina ngibengifisa ukuthi ngabe u-adresse izinto ezilegit ezibonwa ezi-experienswa ngabantu on a daily basis, kube yi-focus yakhe ukuthi wenzane ngalokho, njalo ngamacebo bani awafakayo ukuthi kuthuthukiswe isizwe.
Yes, siyabona njalo ukhulumene njalo la ngodaba bezijeziso zenotho.
Yeah, well, izijeziso zenotho, ama-sanctions, siyazi ukuthi iZimbabwe iyathelwa from kudala i-America lamanye amazwe afaka lama-sanctions ukuthi yini okumele bakwenze indaba ezikhangelelana le-human nama-human rights violations, indaba ezikhangelela ama-reforms okuthi kube lama-free and fair elections. So izinto okumele ukuthi uMnangagwa ngabe uyazi-addressa okwenzela ukuthi izijeziso zenotho zikhishwe. Kodwa asikubone ku-addressa lokho, instead uyablema nje kuphela ukuthi izijeziso zenotho ziyasiphazamisa ekuthuthukiseni ilizwe, yena esazi ukubana yini okumele ayenze ukubana izijeziso lezo zikhitshwe.
UMnumzana Dan Moyo ngolandela ezombusazwe ekhonapha eMelika. Ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Abantu abavela kunxa zonke zempilo babuthene kobulawayo namuhla emkhosini omkhulu okuthandazela ukuthula elizweni oqutshelwe enkonzweni ye-Brethren in Christ Church eselokishini lelobhengula. Umkhosi lo uqoqwe ngumanyano wamabandla ezokholo oweZimbabwe Christian Alliance. Kubika u-Ezra Chisaspanda.
Babuye ngobuningi kulumkhosi kwahlatshelwa kwathandaza abafundisi bamabandla ehlukene becela abantu ukuthi bengahlukumezani njalo bengalwi bebanga ezombusazwe. UReverend Hussein Smanda umqondisi womanyano weZimbabwe Christian Alliance yena ke uchasisa kabanzi ngalumkhosi.
Namuhla besihlangene lama singamabandla akobulawayo ama-churches ayehlukeneyo njalo ke besihlangene lama political parties wonke eZimbabwe sikhangelela ukuthi sikhuthazane ukuthi kube lokuthula nxa sikhankasa, njalo kube lokuthula nxa sisenza inhlelo zethu ezehlukeneyo ezamaparty ethu, kube lokuvumelana ngalokhu, njalo sinanzelela amabishops ethu ade khona akhokhela abantu ekukhulekeleni ilizwe, njalo lokuthi benze isivumelwano esokuthi bafuna ukuphilisana ngokuthula.
Umgcinihlalo wekomishini yebona ngokuthula lokuxolelana elizweni Peace and Reconciliation Commission, uJustice Selo Masolenare, uchazisa ngolwabo uhlelo lokukhankasela ukuthula.
Well, sihamba sesi bona ma different places labanye abanjalo lapho esingaletha khona. We preach peace wherever we go. The president has preached peace. Ukuthula, ukuthula. That's why that theme, ukuthula, ukuthula, is very, very important.
Amabandla ezombusazwe lawo aphiwe ithuba lokukhuluma kulomkhosi lapho athembise uZulu ukuthi azosebenzelana ukuze kungaliwa ngesikhathi sokhetho. Umnumzana Jabulani Sibanda, umgcinihlalo webandla leZANU-PF kuprovinsi yakoBulawayo.
Uhlelo oluluhle belufuneka ukuthi luqiniswe kakhulu. Kade kungabe likukuhle abane ba ama-pastors belungisa into le, bakhuluma abantu bamobilayizwa baba baningi kakhulu endaweni enjengestadium. Ngoba kuqakathekile ukuthi abantu bebekwazi ukuthi ukubambana kutshona. Betsheliwe futhi beligqoka amarigalia yenu, beke betshone bendawonye khona bebonta abachayani, kwehlukanwe ngembono, kuchasiselwe ukuthi why thina sinje, why thina sibona ngalindlela. And labakhokheli abakhokheli behlangane futhi labo bekhanye behlangana betshengisa abantu ukuhlangana, kwenza ukuthi kube lokubambana phakathi kwelizwe.
Obemele ibandla le-Citizen Coalition for Change, CCC, unkosikazi Siphiwe Ncube.
Abantu balesifiso sokubana kube lokuthula elizweni. Abafundisi bayakhuthaza ukuthi kube lesifiso, kube lokuthula elizweni. Nxa sikhangelane lokhetho lomnyaka ozayo, kukhulunyiwe sibili abantu nxa bengakuthwala ukuthi babekwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe ilizwe labantu abakhulekayo abazi umlimo. Kumele basebenze ngokuthula besiyakhetha uhulumende abamfunayo ozabakhokhelela ekusukeleni kuka-2023 kusiya phambili. Kodwa kasazi ukuthi abantu bazakuthwala yini bonke ngendlela abafundiswe ngayo langendlela okukhuthazwa ngayo.
Ibandla lezapho lithi inhlelo zokuthandazela ukuthula elizweni azivamanga ukusebenza ngoba ekhona amabandla ezombusazwe aziwayo ukuthi athanda udlame. Umnumzana Andrew Ndlovu wezaphu uyafakaza lokhu.
Hhayi, lokho yimizamo yamachurchi kodwa baqoqoda ongezwayo la. Ngoba umuntu oyalela kupower ongafuni amalungelo abantu, ongafuni ukunika ama-rights ukuthi abantu babe kuma-political parties enshrined in the constitution ukuthi balelungelo lokuthi babe bazikhethele ama-party lobukhokheli, kuthengisa bangavunyiswa ngama-church. Sibona ingani loyo le yikuthoba inyoka kuphela, kodwa vele akutshintshi lutho la.
Kulumkhosi bekulentsha eningi ethe yakhathazeka ngokusetshenziswa ukulwisana bona bebodwa zinkokheli zamabandla ezombusazwe ngesikhathi sokhetho. Kungaleso sizathu onkosazana Zintombi Zodwa Dube oneminyaka engamathumi amabili 24 ukhuthaza abasakhulayo ukuthi bangayengwa ngokuzimali okuncane bengokuphiwa ngesikhathi sokhetho.
Abantu abasha lingasetshenziswa ngesikhathi sama-elections, isikhathi sesiphithiphithi lapho abafuna ukuvotelwa beveza inhlobo yonke yomnotho besitshengisa lokhu basibonise lokhuyana, sihawukele, siyemukele, senziswe okubi singabantu abatsha. Ngicela ukuthi kuwe muntu omutsha ungavumi ukusetshenziswa, usetshenziswa ukuthi ngemva kokhetho usale wena usebuhlungwini, usale wena ulo mzwangedwa ukuthi wona kumbe wenze okubi uphiwe i-R5 ngumuntu omdala.
AbeZimbabwe Christian Alliance bathi lolu hlelo lokuthandazela lokukhuthaza ukuthula elizweni luya phambili njalo bazavota izigaba zonke zelizwe kuze kuyefika ukhetho lomnyaka 2023. Ngimana Studio 7, igama lami Ezra Jesus Banda.
Umka Jobskala uEllen umiswe emthethweni labakamantshi namuhla esetheswa icala lokwephula imithetho yemigwaqo ngokutshayela imota kugcele elingayisilo. Unkosikazi Sikhala ubotshwe ngolwesibili ngesikhathi esiyabona umyeni wakhe, yena oyisiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-CCC, oselenyanga ezintathu evalelwe eChikurubi Maximum Prison, labanye abalitshumi lanhlanu abebandla lakhe besetheswa icala lokuphehla udlakela. Umantshi uthe unkosikazi Sikhala kumele aphenduke enkantolo mhlakatheni ngenyanga ezayo lapho okuzathethwa khona icala lakhe. Uzathonisiswa evela ngekhaya. Igqwetha lakhe umnumzana Paida Moyo Saurombe utshele iStudio 7 ukuthi akasiboni isidingo sokuthi unkosikazi Sikhala amiswe emthethwandaba ngoba icala aletheswayo kulicala elincane ayemele alihlawuliselwe ifayindi ngamapholisa. Amazwi kaSaurombe agcizelelwe lilunga le-TRIPC umnumzana Abednego Bebe yena othi lokhu yikuhlukuluzwa nje kwamalunga ebandla lakhe.
Lokhu sokutshengisa ukuthi sibuswa nguhulumende ongalabuntu, sibuswa nguhulumende ongahloniphi amalungelo abantu. Umuntu oyephula ama-traffic rules uyanikwa itikiti ahanjiswe emthethwandaba nxa kuyikuthi khona yena usehlulekile ukuthi ahlawule leyo mhlawulo ayabe ayigwetshile. Kodwa ungazibone umuntu ebotha namuhle kandiswe ekhotha kusahla nge-traffic offence kutshengisa ukuthi kakusengomthetho lowo osusenzakala kodwa sokusenziwa kahle. Lokho esithi yi-politics. I-politics yokuzwisa ubuhlungu, i-politics yokuthi abantu besabe, i-politics yokwethusela nje ukuthi ababonayo besabe yethu senzakala kathesi. Ngoba khona kwenziwa ngamapholisa ukuthi bathathe umuntu we-traffic offence amse e-court within 48 hours akukho emthethweni. Amapholisa asebenza ngaphandle komthetho.
Ilithi liyahlukuluzwa njengaba amabandla aphikisayo kodwa uMnankagwa simuzwe ekhuluma emhlanganweni we-United Nations namuhla esithi eZimbabwe umthetho uyalandelwa kanti lo mbuso wentando yeningi uyalandelwa lokhu esingathi i-democracy.
Uyabona uMnankagwa uphupho alalo ukuthi uvele wamenta umgabe umuntu okade ephila ngokuthi ayi-United Nations ayethuka ephila ngokuthi ayi-United Nations ayeqamba amanga. Eqinisweni ilungelo labantu eZimbabwe kalivunyelwa. Kunjenje khonapha ungamangala ntunga uzwe kuthiwa uBebe ubotshiwe kuthiwa ubotshelwe into ayikhuluma ku-Studio 7. Akula freedom of press, akula freedom of association, akula freedom of free expression. Akukho eZimbabwe khonokho. Uhamba umuntu omdala eseyaqhamba amanga evula umlomo eqhamba amanga. Yikho abantu kade bembuthanele befuna ukumjojwa kula ngoba bayazi ukuthi ulantu uzeqhamba amanga.
Ukuhlukuluzwa kwamalunga enu khona ungathi kuseHarare kuphela yini kumbe la semaphandleni kungaba sokukhona?
Kuningi-ke kakhulu emaphandleni sike lina ama-journalist alika khonokho kade ngikuthi ukuthi akula press freedom alika ithuba kumbe intshukuntshi yokuthi liyekhuluma labantu abasemaphandleni. Abasemaphandleni yiwo abahlukuluzwa kakhulu ukudlula abasemadolobheni. Emadolobheni-ke kubonakala ngani bahlukuluzwa kakhulu ngoba phela ama-journalist labantu ontathela izindaba bonke bavele emadolobheni bahle bakubone bakukhulume. Ngikhuluma kunje nje-ke ntungamili kulabantu abade beyekhampani tena kuwadi 2 ematopo bahlukuluzwe kakhulu kwazi bathelwa ama-tear gas khona ngale asizange sikubone kuphuma emaphepheni. Amunye wabotshwa wazwaya ekoti ngikhuluma ubhadale 16,000 bond bail eGwanda Middle Street.
Umnumzana Abednego Bebe ngowebandla le-TRIPC. Lanxa leli bandla lisithi ukubotshwa kukankosikazi Sikhala ikuhlukuluzwa ikumhlukuluza, isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi wethule umbiko esithi unkosikazi Sikhala ungomunye nje wabantu abangamashumi ayisishiyangalombili lanye 81 asebebotshelwe amacala okwephula imithetho yemigwaqo kumkhankaso oqhutshwa ngamapholisa kulezi nsuku. Kusenjalo umthethwandaba we-High Court namuhla wesule isigwebo esetheswa osakhulayo we-TRIPC umnumzana Makomborero Aruzivishe kanye lokufunyanwa kwakhe elecala lokuphazamisa ukuthula ngokutshaya impembe. Wabotshwa wahlala ejele okwenyanga ezilitshumi wasekhululwa i-High Court nge-bail. لا lanxa abahlali bakobulawayo besithi bayamukela ngenjabulo ukulungiswa kwemigwaqo yalelo dolobho esiwonakele bathi isikhathi sesiside ingalungiswa ngokunjalo bathi kabalathemba lokuthi iza kufa yabuyela kusimo sakudala esihle. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Iningi lezakhamizi zakobulawayo ziqala ikhansili yaleli dolobho lohulumende ngokwehluleka ukulungisa imigwaqo le esilamagodi-godi abikwa esebulala lezimota. Isikhulumi sekhansili unkosikazi Nesisampofu uchasisa ngemali abayitholileyo yokulungisa.
Idolobho lakobulawayo lilungisa imigwaqo ethile under i-Emergency Roads Rehabilitation Program, i-RRP2. Umsebenzi esiwuqalayo ufaka imali e-US$14.1 million evela ku-Emergency Road Rehabilitation Program, iphinde ihlanganiswa njalo le mali evela ku-devolution. Imali under Emergency Road Rehabilitation Program sithole i-US$12.9 million ngaphansi kwe-devolution sasesithola i-$1.2 million ngamadola.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili echasisa ngemigwaqo ezalunyiswa.
Imigwaqo ezalungiswa singathi ifika ku-38 kilometers lapho esikhayina khona i-regraveling, le reconstruction, le overlay and resills. Imigwaqo nxa siyikhetha ukuthi yiphi elungiswayo sikhangela idolobho lakobulawayo lili routine and periodic maintenance program. Sile program ekhangelayo ukuthi yiphi imigwaqo ofanele ilungiswe nini, and yiyo leyo iprogram esiyilandelayo.
Isakhamuzi sakobulawayo enkulumane umnumzana Patson Xaba uthi kuhle ukuthi isilungiswa imigwaqo kodwa udaniswa ukuthi ayisiyo yonke ezalunyiswa.
Ukulungiswa kwemigwaqo yakobulawayo kuyicebo elihle lokuthi ivuselelwe ekulungisweni imigwaqo. Kodwa ke kudingeka ukuthi imigwaqo ilungiswe yonke. Siphatheka kabi njengezakhamuzi zakobulawayo ukubona eminye imigwaqo isala ingalungiswanga. Kukanti ke sikhangelele ukuthi aluba ilungiswa yonke, ubulawayo asale ele migwaqo elungileyo.
Umnumzana Melusi Nyathi uvumelane loxaba ethi imali etholiswe ikhansili incane kakhulu.
Njenge sesincedile sifithi izimota kathi ziyafa, sisebenza nzima sivile, la ma-accident maningi ngenxa yomgwaqo yonale. So kunzima, so hayi nxa kuwukuthi sinitshayela ihlombe ukuthi kalungiswe sithi khansili, sinitshayela ihlombe sibe ukuthi kakwenze kube masinyane ngoba vele besephuzile ukuthi alungise umgwaqo. And okunye kumele ukuthi bekhangele amathenda la abanikanayo laba, ukuthi benika amathenda abantu aba amakhampani akwanisayo ukulungisa njengabo-Pitman labo labo-JRG labo, yibo abantu angangcono nxa bebanika amathenda bangalungisa imigwaqo ngendlela e-right.
Umnumzana Noel Behane uthi imigwaqo yakobulawayo sekumele ilungiswe kutsha, hatshi ukuphetshela emidala.
Hayi, okwenziwa ngobulawayo kuhle, umsebenzi omuhle ukulungisa imigwaqo yethu. Bese kuyangisa kakhulu ungasakhanyi lokuthi sisesedolobheni besisemakhaya. Sithemba bazalungisa lale eminye abayitshiyileyo. Ibisiyingozi kakhulu imigwaqo yethu le, ibisiyingozi. Siyabonga balungise ke lale eminye eseleyo ngoba vela kusela mgwaqo phela kobulawayo, akusela mgwaqo.
Imigwaqo engaphansi kwedolobho iyedlula amakhilomitha azinkulungwane ezimbili, 2400 kilometers, kuthi eyisilinganiso sokwedlula amachumi ayisikhombisa ekhulwini, 75% ifahlakele, njalo isilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini, 50% idinga ukulungiswa ngesiphanyiphanyi, ayisalungelanga ukuhamba izimota. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo, Anastasia Ndlovu.
Oh, uqhubekela phambili umhlangano we-United Nations General Assembly lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa abuye khona lequla labantu abacatshangelwa ukuthi bafika phose amashumi ayisitshiyagalolunye 89. Abanye bathi akulanto ebambekayo etholwa yiZimbabwe emhlanganweni lo, kodwa abanye bathi kubalulekile ukuthi uMnangagwa abe khona. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele ocubungula izombusazwe uMnumzana Sikhumbuzo Mlalazi endawonye loMnumzana Nhlanhla Moses Ncube owenhlanganiso yeFreedom Alliance. UMlalazi usungula lingxoxo.
Kufanele ukuthi izwe lakithi nalo noma lihlangana nabanye abantu kukhona okunye engabe kumhlawumbe kukhona kusolekayo, kodwa ke inkokheli zonke mazihlangana kukhona abafundisana khona. Siphila esikhathini samanje ukuthi umhlaba wonke le kunezimpi kunani yonke into, ngakhangela ko-Russia abantu bayalwa, kodwa-ke ma behleli phansi bekukhuluma kungaba khona ukukhulumisana komndoda. Kodwa-ke ma bebalekelana kuyoba wese abantu bazoba kuphela abantu, kuthola ukuthi ma kulwa indlovu kulimala bona ijani babamthemba. So elami lithi kufanele ukuthi ubaba uMnangagwa mayikhokhele iZimbabwe afike e-United Nations, or every time ma kumele inkokheli yeZimbabwe ibe khona kumele abe khona.
Akusizi lutho ukuya kwi-United Nations imihlangano naleyo. Kungaba yikuvakatsha nje okokuqeda isizungu ebantwini abadala. Uke wakutsho uMgabe onguye ufolomani wabo abafundisa konke ukuthi i-United Nations kayibisi lutho, ngoba angaze aye khona phana kumele kube lokupimekayo phela azabuye kuphela. Kodwa angiboni ekuya lapho. Njalo nxa kulalokho akutshoyo ubaba ukuthi i-disengagement ukuthi abantu bazahlala nini beku-isolation, kumele ke kuchaze ukuthi i-isolation yakhona yavela ngapha. Yindaba i-isolation yakhona ingabanga khona ngo-1980, wayingabanga khona ngo-1985. So ngokunye kumele sikukhangele khonokho. Mina-ke nxa sikukhangele ukuvakatsha komuntu omdala laye esiya kuma labanye angathi la ulokujabula kancane, kungabe kuyinto enhle. Kodwa akulanto esizayithola thina la. Ilizwe akulanto elizayithola, akula investment esizayibona.
Mlalazi ungamphendula ngolapho ke uNcube utsho ukuthi kambe kukhona okubambekayo uMnangagwa wazabuyela lakho yini ekhaya, kumbe uyahamba nje ezifakele izandla esikhwameni?
Amazwe ethu uma ukhangele i-Afrika yona kumele by today ikhokhelwa kumuntu oyedwa, sibe ne-leader nje ikhokhele i-Afrika. Kodwa-ke thina sa-divide ukuthi sibe weak. Sinabantu abazoba yi-54 njengoba sitsho ubaba uNcube ukuthi bahamba babuye bengaphethe lutho, ngoba obviously abantu bona labo esiya kubo abasithathi njengabantu, ngoba bayazi ukuthi basihlukanisa. I-Afrika kumele ngabe manje ilwisa ukuthi sihlangane abantu bamnyama sibe ama-Africans, singabi le nto amabantustani akhandwa yibo bona la bantu abase-New York abelungu abasikhandela ukuthi ithole ukuthi izwe elincane njengebuTswana oSwatini but yizwe. So ukubuya bengaphatha ngalutho angikhona ukuthi nomenta kungaba nenkokheli ethandwa yibo bona labo bantu esiya kuwo ingale kuyiphethe anything. Ayikho into ezokuyiphethe ngoba bafuna bona ukuthi banwaye emuva, ngeke bayinwaye emuva. Kwesibonayo noma ukhangele besikhona ngapha eNgilandi kungcwathi uQueen ngapha, ngibonile ukuthi baphathe izinkokheli zakithi ziphathwe kanjani. Nalezi ezinye eziyabe zithwele ukuthi bayashayela izandla ukuthi izwe lithole inkokheli abayifunayo, nayo bayiphathe ngaleyo ndlela, bhange into ebhasis like yabantwana besikolo. So ikubonisa khona ukuthi thina abantu bamnyama kunokuthi siloku sigqokana sicabana nenkokheli zethu, kufuna kube nendlela ukuthi singabambana soba stronger than inkokheli zethu. Inkokheli ama-politicians aba ne-power ngoba sihlukene, thina sihlukene, yiko singagqinanga bakithi.
Yes, siyakuzwa kakhulu Mlalazi, iphosa lokugcina khonapho Ncube.
Mlalazi uyavuma ukuthi akulanto abazabuya layo. Bayekwejisa, okwejisile ungcono uyakacuphe lokungamazambane, ugogo wayifaka kufasikoti afika asinike lathi abazulu. Manje lokhu kukwejisa lokhu abakwenzayo, akulanto okuzayiletha. Ukhuluma nge-Afrika, kambe bangavuma iMnangagwa ukukhokhelwa ngumuntu we-Afrika kusehlula ukuthi eZimbabwe kube lo muntu ozakhokhela, kumele kube nguye yedwa. Even e-Afrika uzafuna kube nguye, into yakhona iza kwehlula still yona le. So,
kwanele siyabonga olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8.